District Elections Officer wakobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi uhlelo lokuhlola amabizo selugqithiwe kodwa inani labantu abahlole amabizo liphansi kakhulu. Uthe akusoze kuqhubeke ukuhlola ukwenzela ukuthi izekhi yenelise ukuqoqa ugwalo oluqondileyo lwamabizo ababhalisela ukuvota ole-voters roll.
Kuyaphetha kathesi i-voting section kusenzelwa ukuthi kuyelungiswa phela ngoba le kade silayo esiyiza sithi provisional voters roll. Kathesi ukuqoqwe kathesi abantu belungisa bekhangela information eku-provisional osokulungisiwe sosiyalungiswa ke i-final voters roll. Iyiyo ke esiza kutsho ukuthi sesilungile ukuthi singaya ku-election sisebenzisayo.
Ugcizelele wathi abantu balakho ukuqhubeka bebhalisela ukuvota emahofisini ezekhi kodwa indawo ebezivuliwe phakathi komuzi wakobulawayo sezivaliwe.
I-voter registration kasiqedi namhlanje siyaqhubeka kuloko sirejista emahofisini ethu awezekhi asebenza phakathi. Siyavala kuphela kumawadi lapha de siqalise uhlelo lwe-election station kodwa kuma-ofisi zethu siyaqhubeka nge-voter registration.
Ukhomishina we-ZEC uMnumzana Qhubani Moyo uthi inani labantu ababhalisele ukuvota lizakhutshwa emphakathini emalangeni aseduze.
Sesiqedile indaba ye-voter inspection. I-information yonke sesithethe sayikompayila sokusele ukuthi sigazethe kodwa okuqakathekileyo ukuthi i-voters roll sesiyikompayilile ngalesi isiphelile. Inamba yonke abantu abarejistileyo izaphuma emalangeni alandelayo.
Uthe njalo ukhetho luza kwenziwa ngoNtulikazi mhlaka 30 ethi nxa impumela ingavezi kuhle umnqobi kuzaphinda ukwenziwa ukhetho ngompandula mhlaka 8.
Proclamation isenziwe lokho kutho ukuthi ilanga lokhetho selenziwe. Ukhetho luzayenziwa i-nomination code iyahlala ngaka 14 June. I-election izenziwa ngemande mhlaka 30 July. Nxa ukhetho lungazange lube lempumela elewina khonapho i-election i-run off izakhona mhlaka 8 September.
Kunjalo nje uZulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo ukubekwa kosuku lokhetho. Abanye besithi bekumele kwenziwe kusase lesikhathi ukuze lulungiselelwe kuhle. UMnumzana Themba Chivea olwela amalungelo oluntu uthi indlela usuku olubuya ngayo luzahlupha ngoba isikhathi sakhona esesisele sisincane.
Ngendlela olubuya ngayo against amanye ama-reforms akade khangelelwe, isikhathi sakhona against ama-reforms and other things I think sizahlupha ngendlela engibona ngayo. Ukuvalwa kwe-voter registration lakho futhi kuzashiya abanye abantu ngaphandle. Iyona nje generally proclamation for the date iyabidinga layo ukuthi ibekwe kusasengani kusaselesikhathi ukwenzela ukuthi abantu bathole amathuba alingeneyo even ama-political parties.
Unkosikazi Theresia Musago uthi usuku lokhetho luseduzane kakhulu ethi amabandla ezombusazwe akakhankasi okuzwayo kuthi inhlanganiso ezizimeleyo azikalungisi abantu abazakhangela ukhetho.
Usuku lokhetho mina ngibona ngani luseduzane kakhulu kungenxa yokuthi ama-political parties amaningi ngibona ngani kayakenzi lutho. Even the civic society kunje sokathi sawukabi nama-observers ukuthi ukhetho lolu luthiwe lube free and fair. Angiboni ukuthi ikhona inhlanganiso esibatrayinile so far.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Vusumuzi Chirwa uthi uyajabula kodwa uyakhonona ngesikhathi eside esithethwe yokulindelwe ukuthi kumenyezelwe. Ethi izekhi yiyo okumele ibe lomlando wokumemezela usuku lokhetho.
Ngokuzwa kosuku lolo osolumemeziwe ngumongameli welizwe olokhetho mhlaka 30. Ngiyajabula kodwa ngilokukhonona ukuthi kanti bekuyinto enzima kangaka shiwa umnyaka wonke lowo ukuthi nje amemezele usuku lolu abekwazi ukuthi ngikhombe asazise lathi njengezizalwane zeZimbabwe njengabantu abavotayo. Ngoba uyazi kahle kahle ukuthi ithemu le ayicabambele ayithethe over from ugala ayibambele ukuthi ayiphuthise ukuthi yaqala nini. Ngingathi vele ngamafitshane izekhi ayibe lo mlando wokuthi yona ibe yiyo ememezela usuku njengoba kuyiyo ephatha umdlalo wokhetho. ngabe yiyo namazela futhi njalo usuku lokhetho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko namhla eveza usuku lokhetho lukamhla ka 30 Ntulikazi lonyaka, okuhle kwakhokhelela ekwethuleni kosuku lokuhlala kwedale lokubhalisa labo abalesifiso sokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lolwamakhansila ezabelweni mhla ka 14 Nhlangula. Mhlaka 11 Ntulikazi idale lezinduna lizahlala likhetha abameli balo edale lephalamende ele Council of Chiefs. Yimele iStudio 7, yikobulawayo, yingubathabile Masuku.